sibona ukuthi la ama-members ethu inxanya zaphatheka kukhona kokuzenzakala kusasa. Kodwa-ke thina owethu umkhosi ngowamhlaka 1 December, loba nje sesithole izincwadi ezivela emapholiseni ezithi azisivumeli ukuthi siyenze ama-demonstration ethu. Sisakukhangela-ke lokho ukuthi singenza njani, singaqhubekela phambili yini, kumbe siye emadali emakhothi siyacela-ke imvumo ukuthi siqhubekele phambili ngama-demonstration yethu. Yikho esikukhangeleyo nje kwamanje.
Lingangena-ke ezidaladini lingacelanga imvumo leyi, pho kungenzakalani ngokubona kwakho?
Sikubonile esikhathini esidlulileyo, kuye sibone ama-members yethu-ke bochwa, sibone betshaywa belinyazwa okumangalisayo. Yikho esingani siyakunqabela, kodwa asikwesabi, siyezama nje ukuthi singakunqabela ngayiphi indlela. Ama-members ethu-ke akujayeleke lokho. Yikho esesikwazi eZimbabwe ukuthi silamapholisa ayenza udlame, sesibajayele. So yikho esikukhangelayo ukuthi singanciphisa kungakanani ukuthi abantu bakhithi bengaze balimala.